Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 29 kumpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Enje, abanye abaswelayo elizweni kanye labagogeleyo abakhubazekileyo lentandane bathi balokhe bethola usizo lokudla lezinye impahla zokusebenzisa kunhlanganiso ezizimeleyo lakuhulumende ngalona leli ikhefu lekhisimusi.
Besincedisana sicubungula sibonisisa ukuthi yibaphi abaswelisisayo ngoba inamba yamahampazi ebesiyiphiwe ibingeneli wonke umuntu phakathi kwesigaba.
Kambe lona ilanga lekhisimusi lithakazelelwa ngamakholwa wonke na njengelanga lokuzalwa kukaJesu?
Thina ebandleni asiselebrate ikhisimusi ngoba eBhayibhelini laphana uJesu wasitshela ukuthi simkhumbule ngesihlo.
Sicubungu la okwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka wonalo esesikugqiba okugoqela ezenguqu imidlalo yama-Olympics kwele-France kanye labazancedisa kukhetho oluzayo olwenhlanganiso yezenguqu yezifa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye abampofu elizweni kanye labagogileyo abakhubazekileyo lentandane bathi balokhe bethola usizo lokudla lezinye impahla zokusebenzisa ikakhulu kunhlanganiso ezizimeleyo ngalona leli ikhefu lekhisimusi. Lokhu kwenzakala iningi lisithi umnotho welizwe ulukhuni njalo alenelisi ukuthenga ukudla okweneleyo lezinye impahla kanye lokubhadala indleko kumakhansili lezikolo. Ukansila Khalazani Ndlovu oka ward 10 eNtumbane kobulawayo usichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
I-23 Investments, popularly known as TTI kobulawayo, a company ebona ngezokupaka, it's a private company. Yena lise ukusupplya abantu bakobulawayo mhlawumbe ngithi ward yam particularly ward 10. Ama vulnerable groups benelisile ukuthola ama Christmas hampers. They were identified by ama social workers ngoba basebenza phakathi komuzi. They know the categories. Besincedisana sicubungula sibonisisa ukuthi yibaphi abaswelisisayo ngoba inamba yama hampers ebesiyiphiwe ibingeneli wonke umuntu phakathi kwesigaba. We're getting 63, if I'm not mistaken. So it's very hard to keep up 63 phakathi kwabantu more than 11,000. But kwenelisile ukwenza through the social workers because they are trained to do this job. Ngancedisana labo lami ngakonfirma ukuthi these are the most vulnerable groups. Abakhona abantu ababenefitileyo ngabantu abadala abakhulileyo, abantu abaphila lobugoga, izintandane.
Wona umomo unjani ngaleli kefu lekhisimusi? Abanengi bakhanya besenelisa yini ukuthi belithakazelele leli kefu njengeminyakeni edluleyo?
Leli kefu lika-2024 lika-December ndibone lehluke kakhulu. Abantu behluleka ukulithokozelela njengamakhefu wonke njengenjayelo ngoba umumo wezomnotho ungani uphansi kakhulu, abantu abalalutho. The groups yabo mama omama vele behlulekile because kade sebekhangelele ukuthi umntwana mayisiye esikolo next of next week umntwana abe selento ezifaneleyo. So basuke baqakathekisa ukuthi bagijime bathenge amabhuku ngakhona okuncane okukhona. Abantwana abasatholi ukuthokoza okufaneleyo okunjengeminyaka yonke ngoba i-economy hayi iyehla sibili, abantu bathwele nzima.
Lowo ngukansila Khalazani Ndlovu oka ward 10 eNtumbane esixoxelaye esekhezi. Kambe bonke abokholo lwesiKristu bayalithakazelela na ilanga lekhisimusi? Asizweni udaba olulandelayo.
Ngiyabingelela, ibizo lami nguSihle Mzenda, ngingumfundisi weGlory Embassy Worldwide lapha kobulawayo. Yebo, likhefu eli thakazelelwa ngabantu ngoba abantu bavethola ukuphumula abanye emsebenzini labantwana besikolo labo bethola ukuphumula kusiba khona i-celebration nxa sisiya kodwa thina ebandleni asi-celebrate ikhisimusi ngoba nxa sisiya kuma origins akhona siyananzelela ukuthi ayisiwo awezile nkosi ngoba ebhayibhilini lapha nathina sa uJesu wasitshela ukuthi i-celebration langendlela kumele simkhumbule ngakhona wasitshela ukuthi simkhumbule ngesidlo lapho sisidla isidlo kube yiso isikhathi lapho esikhumbula khona uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. I-25 December vele lilanga ebeliselebratwa even before the birth of Jesus Christ. So nxa ususithi uyagxila kuma-roots akhona uzathola kuyukuthi kulani lokuzalwa kukaJesu. Ngathi yinto nje ama-traditions of men kukhonzwa ezinye izithixo ezingaso Jesu Kristu. Yebo, amachurchi amaningi akuselebrate afika alandela nawo. Nathi sasikwenza kudala kodwa ngokwambulelwa le-revelations uzobe usunanzelela ukuthi no besilahlekile silibandla as the body of Christ. So it's very important, paramount ukuthi sibuyele back to the original, to the word. Kodwa ke ngenxa yokuthi into esiyithole ikhona ungeke upho uyiguqule masinyazana. Kodwa siyathemba ukuthi nxa silokho siyijumayeza abantu bazonanzelela ukuthi hatshi si-celebrate ukuzalwa kukaJesu, si-celebrate okunye okwakuvele kukhona. Even nxa ungazuye ku-Google njengoba kulezi nsuku i-knowledge nje isezandleni zabantu, u-Google uzathola kuyukuthi uyakuthola konke khonoko ukuthi ikhisimusi 25 December what it is. What is it that is being celebrated? It's not actually the birth of Jesus Christ as per se, but it's the original is more satanic. Iko ngakutsho ngekhisimusi.
Lowo umfundisi Sihle Muzenda owebandla le-Glory Embassy Worldwide koBulawayo. Asizweni umbono kamfundisi siyaphambili moyo owenkonzo yesiKristu eye-Living Christ Pentecostal Ministries International ngalolu daba.
Thina esikutshoyo njengamaKristu yikuthi lonke langa thina siyathakazelela ukuthi uJesu wazalwa, ukuthi uJesu wasifela esiphambanweni, ukuthi uJesu wathwala izono zethu. Akula specific langa elokuthi thina ngathi silithakazelela ngoba ngumhlaka 25. Ngoba nxa ungakhangela i-Jewish calendar uzathola ukuthi ithiyene le-Happy calendar. So kugcine sokungani kule controversy. Kodwa ngalo lonke ilanga siyathakazelela ukuthi iNkosi uJesu yazalwa, into emqoka kithi, nokuthi izalelwa ukuthi sindise thina abantu sibe seduze noNkulunkulu kungenani nokuthi wazalwa ngaliphi na.
Sesikhangela yona leyi ikhisimusi ungathi bekuqhubeka njani?
Isikhathi sekhisimusi kanengi abantu babe bephanana izipho, isikhathi sokukholisa, isikhathi sokucelebrate, abantu bethengelana amagifti, ukhunjulana nabana abaswelayo, abantu bakwanisa ukuthi babafinyelele ngoba balokuzwisisa ukuthi isikhathi sokucelebrate. Yikuthi nje okusuka kwesi sikhathi kungani kuyathaya, yikuthi i-economy yethu kayimanga kahle kakhulu eminyakeni lo obungumnyaka ongamanga kuhle, sikhangele zomnotho. So uthola ukuthi kuba nzima kakhulu ebantwini ikakhulu abasemakhaya ukuthi banelise ukuthi bathole khona ukudla okwaneleyo. Abanye ngababe bethembi kakhulu ukuthi emsibulweni ogwanda ngapha ngabathemba abazela eGoli. Ungakhangela kokunzima izinto lapha emabhodi amabhasi akeanganabanjwa kudika le ndaba ze-smuggling. Uthole ukuthi abanye uzahlala ebhoda 3-4 days. Lokuyisinkwa kede lakho kugcine sokuwonakele kumbe sokufika after Christmas.
Kodwa khona ekhaya khona lapho khona kunjani, abantu bayafinyelela yini amanzi, izifuyo zinjani emasimini, kuyalimeka yini?
Izulu liphuzile ukunalo nyaka, inkomo emthubulweni ogwanda zifile kakhulu, inkomo zifile igama lonke leli lokugcwele kunuka kuphela kugcwele amathambo izidumbu zenkomo ezifile ngoba indlala libe inkulu, abantu bengenelisi futhi ukuthi bathenge isikuba. Isikuba siyadura, inkomo zafa kakhulu, kodwa seliqalile lona ukuna ngingazi ukuthi likhave indawo zonke khona kuqalisa ungani kuyahluma. Sethemba ukuthi lezi ezisele izifuyo zizaphili kakhulu nxa lingaqhubeka lisina.
Lowo umfundisi siyaphambili Moyo owenkonzo ye-Living Christ Pentecostal Ministries International esixoxelayo eseguyu eGwanda. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguDaba Kancube. Namhla sixoxa lo Councilor Willard Moyo oka Ward 29 eSlobela eNkabazwe enguye okhuluma ngohlelo lokuphathisa umntwana oyinkazana ukuthi enelise ukufinyelela esikolo.
Hlelo lolu oluthokona inclusive education for a girl child luhlelo olusekela umbono kahulumende owe-Vision 2030 ukuthi kufuze ukuthi kushafika umnyaka ka-2030 uhulumende ikhangelele ukuthi umntwana oyinkazana abe sephakanyisiwe ezingeni akilo, akhwele laye ayefika ezingeni elisemntwaneni ongumfana. Inclusive education system leyi itsho ukuthi umntwana oyinkazana kafunde ubungcitshi, afunde ubuqeqetshi obuphezulu kakhulu ekutheni abe naye umntwana ozimiseleyo. So silo hlelo njengesigaba olukhangelane nalolo hlelo oluluhlelo olusponswa kakhulu yiPlan International, isupporta kakhulu uhlelo lwe-inclusive education for a girl child ngokuthi isincedise ukwakha okuthiwa khona yi-low cost boarding facility eDonsa secondary nakusecondary okuthiwa khona yiKadanya secondary.
Okwakhathesi selihambe okunganani, yikwini osekukhona okuzaphathisa-ke umntwana oyinkazana?
Uhlelo lolu okwakhathesi lusezingeni eliphezulu kakhulu ngoba ngikhuluma nje izakhamizi zakithi eDonsa zahlala phansi zahlangana zathi zona hayi madoda asincedisana neni le plan. Iplan iyathenga imaterial, iqhatshe i-construction company ezokwakha le boarding facility. Iplan yasesithi hayi njengezakhamizi zahlanganeni phakathi khona nini inhlabathi ezitholakala lokhali.
Uhlelo lolu ngalesi sikhathi lungakaqali ukusebenza, yiziphi indubo ezikhangelane la amankazana ikakhulu abahlala khatshana lesikole?
For example eDonsa kulabantwana abasuka as far as eDomlanda, as far as kwesihlahla, as far as khatshana komkhuhlane emakoronga bahamba imango emide 10 to 15 kilometers ehamba isiye esikolo, aphinde ehambe 10 to 15 kilometers ebuyele ekhaya. Kutho ukuthi uyahamba 20 to 30 kilometers per day ehamba ngenyawo umango omude kangaka esiyafunda. Ezindleleni uhlangana namathekethe abathaya izimali, uhlangana nabadlwengubi, uhlangana nabafana abaxhwalileyo bembambabamba benenza konke adistebheke ekufundeni. Kube kulama-pregnancies amaningi abantwana abangamankazana esiwabona esigabeni sami lapha bezithwala bebancane, abanye besenza ama-early child marriage esiyakwenda bebancane.
Ezinye izigaba lingazikhuthaza ukuthi zenze njani ukuvikela umntwana oyinkazana?
Umntwana oyinkazana ngingathi mina kwezinye izigaba abazi ukuthi ungafundisa umntwana oyinkazana usufundise isizwe. Umntwana oyinkazana ofundileyo uzathola umshado wakhe kumbe ijaha lakhe ezikolo ezinkulu lapho afunda khona kumbe ema universities kuma colleges. Izinga lempilo yomntwana oyinkazana nxa ifundisiwe ingakibo itshintsha for good ngoba ukhwela esiya phezulu. Singafundisa umntwana oyinkazana sesifundise nabantu abakhaza bazala. I-statistics esanda kuzithatha lami ngike ngazenza khona apha kithi eDonsa nginanzelela ukuthi umntwana olomama wakhe ofundileyo oyi-professional kumbe olomsebenzi awenzayo kukalutshwana ukuthi ehluleke ukufundisa abantu abantu abantwana abangamankazana singabafundisa sesifundise isizwe sonke singafundisa abantwana abangamankazana sesifundise umhlaba wonke asiyekele nini izigaba zakithi emaphandleni kakhulu ukwendisa abantwana abancane asekele nini izigaba zakithi emakhaya emaphandleni ukuvumela abantwana abancane behlukunyezwa kwezocansi kumbe bebanjwabanjwa ngokungekho emthethweni asibekeleni bekhule laba abantwana babe izinkokheli ezinhle eziqondileyo zakusasa ezizabe zifundile ezizathatha umhlaba wethu esikiwo ziwuse phambili nathi sesikhulile sesiluphele.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Councillor Willard Moyo okaward 29 esilobela enkabazwe onguye okhokhela uhlelo lokuthi abantwana abangamankazane bevikelwe benelise ukuya esikolo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kancube.
Siyabonga Taboka ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko
kwenu.
Ngiyalamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube. Namhla sixoxa loNkosazana Kethiwe Bhebhe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Njengoluthembisa kwami sixoxa ngodaba lwesithembo. Mabhebhe, kunjani mama?
Siyaphila baba Dubele, njani?
Hayi, siyaphila kakhulu. Akusitshele wena ukuthi ubona njani udaba lwesithembo.
Ngiyabingelela emsakazweni lakubalaleli. Isithembo sona ngokwaso silusiko lwethu thina isizwe esinsundu sinjalo nje asisonto embi but sagcina sesisenziwa ukuthi sikhangeleke sisibi ngenxa yokuthi intshintsha kwempilo nje.
Yes, ngathi wena kunje umuntu engathi ufuna ukulobola ufuna ukufaka esithenjini ungakuphatha njalo kono.
Okokuqala sikhuluma ngokulobolana sekusiya ngokuthi inhliziyo yami ngimthanda okunganani lowo muntu. Okwesibili ngikhangela ukuthi economically ngumuntu ongamelana lokuthi engayenelisa ukuthi lami ngibe lempilo eright njengonkosikazi wakhe. Okwesithathu ngikhangela ukuthi kulesivumelwano le transparency yini from unkosikazi wakhe wokuqala if ngimthanda konke khona okhonsukiseka ngakho ekubeka ngceke kuvunyelwana angilankinga.
Ye nxa sisikhangela kodwa siyakwazi ukuthi omama labo baba vele banjalo. Kuba lobukhwele obumangalisayo. Yiwena ubonani isithembu esithenjini lapha bakubamba njani khonokho?
Ubukhwele bukhona but ungananzelela babadubela abalaleli ubukhwele bubangwa yikuthi kuyabe kungalinganiswa. Nxa kuyikuthi ubaba ulomkhonomi owenela amakhosikazi akhe ngizaba lobukhwele njani ngoba nxa umadube ethengelwe ibhenzi lami eyami ikhona. Ubaba nxa elinganisa isikhathi lalokhu akupha amakhosikazi wakhe indlela nje ebaphethe lo mnotho owenela everybody abubi khona ubukhwele. Kusuka kube lobukhwele lomona nxa kuyikuthi kuyaswelwa lobaba kalinganisi i-attention.
Ye ngaphandle kwalokho phela siyakwazi ukuthi le macansini lapha unazibani ngizwa ukuthi hayi lamhla ubaba unazibani akuhluphi konokho Mabhebhe.
Yikho engikuthoyo ukuthi kufuna kube le open communication and transparency. Nxa kuyikuthi ivikile ubaba kumele abe kimi kodwa for some reason ugcine esekumazivane kuyikuthi the three of us we are in it together akubi le nkinga but lapho kungela proper or open communication khona kuvele kuzaba lama-issues le mona lani lani but okule openness kufuna kube le open communication likwazi ukuthi libathathu in everything every step of the way lenza libathathu nxa ukuthi libathathu nxa kuyikuthi ulamakhosikazi angu-4 akukho valelwa phandle kuzinqumo ezithathwayo ngokunjalo nyabenzwisisa ukuthi kumele abe kimi but for i-reason enje akekho ungale kumamoyo nxa kule openness akubi lomona.
Yes, ngathi ukhanya ngizani wena uyasisekela isithembo ungatshelani abantu ngesithembo.
Okwenza isithembo ngisisekele ngizwisisa ukuthi isizwe esinsundu sakhula njani sadabuka njani. Okwenza futhi ngisisekele mina mbona kungcono kulokuthi ubaba angithathe ngithi ngiyi-1 then kube labanye abangu-7 engingabaziyo phandle ngale bekhona but mhlawumbe ethi sithonile sembona ngabantwana sebemetha iDNA yalapha ekhaya ukuthi hayi lokhena kubuhlungu kakhulu, but if yena ubabe siba open ukuthi ngizibone ngani ngeneliswa ngabathathu ababuye ekhaya kube official sikwazi ukuthi sibathathu, then kulula even ukuplana ifuture, kulula even kungaba lenkinga nyabe ngikwazi ukuthi sisukela ngapi. Mina ngibone ngani singcono ngaleyo ndlela.
Siyabonga kakhulu ke Nkosazana Kethiwe Bhebhe, ungathandi kusasa ma.
Ngiyabonga babadubela balalela.
Siyabonga kakhulu ke Kethiwe Bhebhe, belilami namhlanje umthembo sithembayo uGibbs Dube. Asihlanganeni njalo ngeviki ezayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Sihlangane njalo bathandekayo bantwana benkosi enkulu. Namhlanje lizwi lenkosi ke elokuvuselela umoya kulona lolu suku lwanamhlanje oluyinsonto yokugcina yomnyaka. Siyakubala encwadini kaHezekiah uHezekeli 36, sibale u-25 lo-26. Kufundeka kanje verse 25. Ngiyakunifafaza ngamanzi ahlambulukileyo, nihlambuluke nihlambulule kukho konke ukungcola kwenu nakuzo zonke izithombe zenu. Verse 26. Ngiyakuninika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha, ngikhibe inhliziyo yetshe enyameni yenu, ngininike inhliziyo yenyama. Zihlobo ezithandekileyo, umnyaka ube mude. Umnyaka lo ubulezinto zawo ezenze kwenzakala, sabona sezwa sahlolisisa sacubungula izinto eziningi. Umnyaka lo ususeya emaphethelweni. Umnyaka lo ususiba umnyaka osesiba mdala. Njengazo zonke izinto ezibandala ziba lamaqhubu lokungcola lengcekeza okumele ukuthi nxa sisiya eminyakeni omutsha, ingcekeza leyo singahambi siyithwele sihlukumezekile ngezinto eziningi kakhulu. Sisahlukumezeka namanje, sihlukunyezwe sasahlukunyezwa ngamazulu, ukuselakala kwamazolo. Lamadlelo ezinkomo lakho konke saswela lezimali. Yikho sithe ekugcineni ebheneza uNkulunkulu usisizile ngoba nasaphila. Kodwa namhlanje abese sithi kunjalo nje uNkulunkulu uthi phakathi kwethu isingcolile ngezinto ebezisenzakala ku-2024. Inhliziyo zethu zisuke zaguquka zaze zacabanga lezinye izinto esingathi izibozi ezingafanelanga abantu ngenxa yokuhlupheka. UNkulunkulu abese sithi ke nxa sekunjalo njengoba imoya yethu bekhathele idangele, uza kusifafaza ngamanzi ahlambulukileyo sihlambuluke. Ngakho ongathi yena kalachatha kalachatha ngonanga ngo-2024. UNkulunkulu uthi ke buyanini ke mina ngizalihlambulula libe batsha njengomnyaka lo omutsha eliyangena kuwo. Uthi uzasihlambulula kukho konke ukungcola kwethu. Singaza ke sikulandelele ukungcola kwabantu ngamunye ngamunye. Okusala kithi lowo nalowo uyakwazi ukuthi ungcole njani. Abanye singcole ngamanga, ngokuncitshana, ngokunyeyana, abanye bazibabulala lokubulala, abanye bantshontsha bazibantshontshela izintandane labafelokazi belezikhundla ezinkulu. Kodwa bangcola ke khonapho abanye lamagama abo aze akhulunywe abantu benyenyeza besesaba ukuthi bazakuzwakala. Abesesithi uNkulunkulu ke verse 26. Ngiyakuninika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha. Asikhulekeleni ukuba ngo-2025 kukho konke lokhu ekade kusenza inhliziyo zethu zibe lukhuni, zingakhambi, zifana le nhliziyo yelitshe. UNkulunkulu umile laphana uthi come 2025 ngiyakunika inhliziyo entsha, ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yakho. Vuma ubana inhliziyo yakho imonele uNkulunkulu ngo-2024. Woza 2025 abantu kabaguquke bamukele inhliziyo entsha xa bengena eminyakeni omutsha. Asikhuleke. Baba Thixo ingcwele, senze sibe ngabantu abatsha xa singena eminyakeni omutsha oka 2025. Ngoba sivumile ngo-2024 sithe Ebenezer. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zinti Mgandla obekuhlelo uvuselela umoya. Kwezemidlalo lamuhla. Sicubungula okwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka wonalo esesiwugqiba okugoqela izenguqu. Imidlalo yama-Olympics kwele France kanye labazancintisa kukhetho oluzayo olwenhlanganiso yezenguqu ezifa. Silentatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Iningi labantu lithi umdlalo wenguqu elizweni ubugcwele inkohlakalo lonyaka. Onompembe besehluleka ukuphatha imidlalo okwabangela ukumiswa kweminye ethize abalandeli bamaqembu bephosela amatshe enkundleni besilwa. Omunye unompembe womdlalo wenguqu unkosazana Blessing Dlamini uthi ibhola lalonyaka belisezingeni eliphansi.
Belingelamncintiswano omningi njengeminyaka yonke, bekuphonga ukuba libhora nje, njalo bekulibhora ebeligcwele kakhulu kukhonona. Ngokuthengiswa kwamagemu, ukuthengwa kwabonompembe, ukulwa kwabantu.
Iqembu leDynamo lathatha inkezo yeChibuku yalonyaka elalithethe ngomnyaka odlulileyo. Iqembu leShamva iSimba Bora lithethe isicoco soba yintshantshu yeCasilaga Premier Soccer League ka-2024 okusolwa ngabaningi besithi linqoba ngoba lincediswa ngonompembe be-PSL. Ohlaziya ezenguqu uMuzwethu Hadebe uthi amaqembu enguqu abekhala ngonompembe nxa edlala leSimba Bora.
Abanye bebelokukhonona ikakhulu kweminye imidlalo ebidlalelwa khona le eWatsanaye. Abanye besithi onompembe esikhathini esiningi kaba yenzi kakuhle balokusekela iqembu leSimba Bora. Asazi ukubana kungabe kuliqiniso lokho, kodwa ke kuyinto esuke yasingathi isiphambanisa ukwenza kuhle kweSimba Bora.
UHadebe uyaphambile ecizelela ngomdlalo wenguqu jikelele eZimbabwe.
Ngiyazi abanye bathabile kakhulu abeSimba Bora ngoba belomnyaka wabo esibili Premier League bakwanisile ukubana bethathe i-league title. Kuzokuthi Dynamo layo iyakholisa ngoba iyenelisile ukubana ithole iChibuku Super Cup okweminyaka emibili ilandelana.
Obe ngumqondisi we-Arsenal Movers, iqembu lenguqu ebelidlala ku-PSL eZimbabwe kodwa seliwile la ku-Division 1. Umnumzana Juma Piri uthi ibhola leZimbabwe libulawa yiyo inhlanganiso ye-PSL. Njengomuntu wakwamela ilizwe kumdlalo wokugijima, uJuma Pho uthini ngomdlalo wama-Olympics walonyaka?
Ma teams are struggling. I-PSL takes a lot of money lezifa lapha kuma 10 styles. So for ama clubs to break even vele kuba nzima. I think we need to make some changes somehow. Ama Olympics ahambe kuhle. I'm not really complaining about Olympics. I think ahambe kahle. Ngikhala ngebhora lethu lakithi lapha. Hey, national team did very well. Civil, I think we need to support him.
Umdlali waba lodumo odlala iZimbabwe Sands amaZulu kanye leqembu lamaWarriors, uMzondo Mkatsa usola uvalelwa ngaphandle kwabadlali benguqu kukhetho lweZifa ngenxa yokuthi abalawo ama-5 all levels afunakalayo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga ozaphatha iZifa.
It's unfortunate to always Bunjira Lopenji. They didn't make it for those positions. Custodians of the game. Ukuthi be at least they were given that opportunity ukuthi beqoqele as a bora, knowing ukuthi ama interest wabo they'll be for good of the game. I'm hoping and I'm wishing everybody the best who is standing for my elections. And congratulations to Zimbabwe national team for qualifying for ama AFCON.
Iqembu lenguqu lamaWarriors lingenile kumafinals emidlalo yeAFCON ngomnyaka ozayo eMorocco. Ngokwesine ungena kulimidlalo. Umncintiswano wadlula ngo-2023 eZimbabwe lehluleka ukungena ngoba lalivinjwe yiFIFA ukudlala namanye amazwe. Lisetheswa umlando wokuthi uhulumende uyangenela kwezemidlalo. Ukwazana Buhle Ngwenya yingcwethi kwezemidlalo etshiyeneyo.
Ukubuya sidlale and manage ukuthola ithikethi liliyana eli-AFCON 2025 is a huge achievement. Ngilese buya kwezikano qhagwayo amankazana abuya le bronze labafana labo babuya le bronze. Mase siza ku cricket angingi ngisho ukuthi senze kuhle kakhulu. Grassroots are serious in higher abantu abaqeqeshekileyo.
Indaba esekhuthini ludaba lokhetho lwezifa mhlaka 25 January 2025 lapho i-normalization committee evimbe owayengu-Captain Maurias uBenjani Marwaru, uProfet Walter Magaya, owazombusa uThemba Mliswa ukuthi bancindise ngoba bengela mfundo efunakalayo yama-5 all-level subjects. Ngimele sithe 7 iGabram Ezra Jesus Banda.
Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa. Thank you.